Ngalingalithona njani izulu kandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje ke mahlaba ezulu sixoxa lo mnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla leMDCT. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris Gande unjani la?
Hayi thina siyaphila ngapha. Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ngombono wakho uhambe njani umhlangano omkhulu weCongress?
Ngithanda ukuthi ngikutshe ukuthi iCongress le ihambe kakuhle kakhulu ukuthi lathi sinje njengobukhokheli sibe lokumangala ukuthi njengoba besivele singelamali, besingelamali eneleyo ukuthi isisenzele uhlelo olukhulu kangaka iCongress yethu esine sabumba ebandla leMDC. But okusimangisileyo ukuthi abantu ngobuningi bevela kuma-provinces wonke alichume lampili babuyile besebenzisa izimali zabo belande ukuthi bezobumba beqinisa ibandla la. Yikho sithi kube isimangaliso kithi lathi ukuthi kanti iCongress le yendlela ehambe ngayo kuhle pho kutshona. Okwesibili engakutsho ukuthi zonke inhlelo besizikhangelele ama-decisions aqakathekileyo bese siwakhangelele ahambe ngendlela enhle kakhulu. Abantu izinqumo zabeka izinqumo ezimbalwa ikakhulu ezinye eziphathelane le constitution yethu isekelo sombuso sethu lapho esibe nama-changes amanye athize.
Kanti pho okwenzakeleyo lokhu akusoze kuphe na umongameli amandla ayethusayo?
Esiwukhangeleyo asonto entsha le esiyenzileyo. Sike sakuhlafuna njenge-National Council singakabuyi ebantwini be-Congress. Iqiniso likhona simphile amandla angasomandla amatsha ebesikwenza okuningi bekukhona ku-constitution kodwa kungalotshwanga ngokucacileyo. So kungumsebenzi wakho ukuthi supervise u-secretary general supervise lamanye abantu abakhethwe Congress. Ngoba ekugcineni nxa sesiya ku-Congress u-president wephathi nguyo okubele efake i-report efake elandise ukuthi iphathi isebenze njani iminyaka emihlanu. Nxa iphathi ekusebenza umuntu onguye kumele phendule imibuzo evela kumalunga e-Congress kuyabe kungumongameli. Okunye okwesibili esikufakile engathi ukuthi abantu bengayethuki lutho sifakile njalo ukuthi naye engumongameli njalo kumele laye ebe accountable ngiyamafitshane la i-constitution yacho ukuthi u-president kumele ngokugcweleyo etshengise ukusebenza kwakho kwakhe ku-national council la ku-national executive. So kusitsho ukuthi singabe simphile lawo mandla kodwa siyenze ngesilungu esingathi ngama-checks and balances ukuthi naye njengomongameli okuqondane lengwalo zemali kuzaba lama-external auditors.
Umnumzana Chamisa ubekhethiwe kuzigaba ezingu-11 zelizwe kodwa kwathi kusiya kukhetho wanqotshwa. Abaningi sebethandabuza ukuthi kathi kungaba kuhambe njani khona.
Ngibona ngathi lokho engithanda ukuthi ngikutsho phokagandi ukuthi njengami engingu-chairmana wenhlanganiso njalo kuyimi u-chairmana wama-elections wonke kuhlanganiso kunika umlando ukuthi sicubungulisise sikhangele indlela esidinga ngayo abantu abazasimela kuzikhundla ezijiyeneyo kuphathi ku-Congress. Isikhathi esiningi besilokho sisebenzisa esithi khona yi-provincial council. I-provincial council iyaletha abantu abambalwa abafika 200 ithi kabahlale ndawonye between 200 kusiya ngesayizi ye-province ukuthi ingakanani to maybe 400 or 500. Sebekhetha ukuthi ngubani oza kuma kulesi sikhulu and then nxa bekhetha isikhathi esiningi kuba le-democracy ukuthi uyavotelwa. Kwesinye isikhathi uzathola ukuthi nxa kade wina uChamisa out of abantu abayi 200 akade bevota ingxenye wine nge-110 lwane thole 90. Mbona ngathi kuyakutshengisela ukuthi uvele kwakho kachana lwane omunye useduzane endaweni ezibengwananzelela lapha ade kuwinwa khona uChamisa kumbeni uMonzore wina kade besehlukana ngama-50 ngama-20 votes and kulula ukuthi lawo ma-20 votes analawo amalutshwane Nxa usuvulile iCongress sokulabantu abaningi okwedlula i-200 kumbe i-500 leyo engikhuluma ngayo. Kuyenzakala ukuthi abanye ade besele emuva abangabuyanga njenge-Provincial Council, i-Provincial Assembly sibuyile yonke kanye nama-wadi chairpersons esekhona. Bebe lo mnakano owehlukileyo.
Hhayi, wezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi ngithanda ukuthi ngibonge abalaleli bonke jikelele abaseZimbabwe kanye kwamanye amazwe kanye labase-America. Ngithanda njalo ukuthi ngibonge usekelo esiluphiwa ngabalaleli isikhathi sonke masilobunzima. Ngiyakwazi ukuthi abaningi bebefona bebengikhulekeli kakhulu ngibe le ngozi ethethe umdriver wami. Ngithanda ukuthi ngibabonge abalaleli ngosekelo njalo lokusebenzelana ndawonye lathi lebandla lethu.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke bekungumnumzana Love Momoyo besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande.